Umkhuba lo osinikwe igama lesilungu lokuthi sex for marks kumbe sexually transmitted marks ubikwa yinhlanganiso le usumemethekile emakolitshini eZimbabwe, South Africa, eMalawi leNamibia. Inhlanganiso le ithi amakolitshi amaningi kawana mithetho loba iziqondiso ezivikela amantombazana kubabalisi laba kumbe ukuhlukuluzweni emacansini, i-sexual harassment. Phakathi kwamakolishi lamayunivesithi angamashumi amabili lanhlanu ezansi kwezwekazi le-Afrika alitshumi lanye kuphela ale mithetho le. Unkosazana Sithabile Ndlovu ongumfundi uthi umkhuba lo uyawumemetheka okwenza kube nzima ukuthi amantombazana akhululeke ezifundweni zawo ngoba ikusasa yawo isezandleni zababalisi abanye abaswela ubuntu.
Ye, hayi kwenzakala sibe kuthi emayunivesithi ama-lecturers labantu abalezikhundla kwabakwenzayo ukuthi bakhombise amankazana bathi bazabanika ama-marks ahaya. And ubuhlungu obukhona ikuthi abantu laba balama-marks akho esandleni sabo. They are determining the future yakho. So njengenkazana uyabe ungasakwazi ukuthi do I say no, do I say yes, because if future yakho sezandleni zakho lecturer.
UNdlovu wengeze esithi ngaphandle kwemiklomelo emihlolisweni, ababalisi laba babathembisa ukubadingela indawo zokuqhuba izifundo zabo phandle kwelizwe kumbe ukubaqhatsha njengabasekeli, ama-research assistant, okwenza iningi lilingeke ngoba amathuba la engabonwa.
Abanye bengakonthi ngani uhlakaniphile indaba yama-marks kawungani kawuyithengi. Bayathi kuwe siyahamba lawe ukuthi out of the country for academic ukuthi uzidevelop academically, siyakuza kuba i-assistant yami when I'm doing my PhD. So nxa lokhu yinto eyenzakala ema-university and abantwana ema-university balakho, but kabakwazi ukuthi baye ngaphi ngoba once ucebelo yi-one la omunye okwenza komunye sekumakile.
Osakhulayo unkosazana Nomsandiweni uthi lokhu akuqalisi emakolitshini kodwa lasezikolo zaphezulu, ababalisi bakhombisa abantwana besikolo okwenza kube nzima ukuthi amantombazana afunde ekhululekile. Uthi kunzima ukuthi batshele abazali kumbe abaphathi isikolo nxa lokhu kusenzakala ngenxa yenhloni kumbe ukwesaba ukuthi akula ozabakholwa lalapho bethe baqunga isibindi sokubika.
These days I'm a teacher and they abuse abantwana besikolo and it's affecting abantwana besikolo in a way ukuthi sometimes ama teachers they threaten them ukuthi bazabafailisa or vele ngazi ba report, no one will believe them because they are teachers. So I think it's becoming a problem in our society.
Unkosazana Sihle Nyathi ongumbalisi weyinye ama-university akuleli uthi miningi imbiwo ephumayo yalolu hlupho kodwa kunzima ukuthi kube lobufakazi obungenza kuthathwe amanyathelo okujezisa ababalisi abenza leli hlazo.
Kungabe kuqinisekile kodwa bengibona futhi kuyinto eqakathekileyo ukuthi khona abantwana abangamankazana babekwazi ukuthi kule nto abangazenza ukuze bathole ukuvikelwa from izinto ezinjalo. Angeke sithi akwenzakali ngoba nxa into ungayibonanga angeke usuhamba kusithi khona akwenzakali, kodwa kubalulekile ukuthi babekwazi ukuthi kulezi ndlela abangazivikela ngazo.
Osebenza labesifazana unkosikazi Megishambare uthi udaba lolu luphatha ilizwe lonke ngoba abaqhatshi bayagcina bengelaqiniso ukuthi lapho abesifazana bethe baphumelela kuyabe kuyimpumela yokusebenza gadalala kumbe hatshi. Uthi kumele kwenziwe imizamo yokuvikela abesifazana abafundayo ngoba bona balawo amandla kanye lendlela zokumelana lababalisi abaphethe ikusasa yabo ezandleni.
Noma kuye ukuthi umuntu wakhona she's over 18 but still uyabe vulnerable in the sense yokuthi yena injongo yokuthi ekhombo lecturer, it might be in most cases vele kuyabe kungokufuna ukuthi athole ama-marks angcono ngoba singavele sikhangele ama-lecturers bona laba angabantu abavele abadala kulama-students wona lawa.
Ngaphandle kodubo lolu lwababalisi, amantombazana abhekane lezinye inhlupho eziningi ezenza kube nzima ukuqhuba izifundo zaphezulu ezigoqela ukuswela imali kanye lemikhuba lamasiko elokhu isakhuthaza amantombazana ukuqakathekisa umendo lemuli hatshi ukufunda. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.